So we see a decent abago VOA in the belly.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa
abanengi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani kulokwesaba abantu abalakho
namuhla likhefu lokunaza abasakhulayo elafa kwakuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi
sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mohadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7 lo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa kuzaqala ukuhlatshwa abezempila kahle labanye abacatshengelwa ukuthi bengaba lamathuba amanengi okubanjwa leligciwane kodwa abasebenza kwezempila kahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele Studio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China yalungiswa inkampani ethiwa yi-Sinopharm. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kuthese sizwile ukuthi kuzabalala umkhankaso we-vaccination. Singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma WhatsApp groups. Engathi ama-groups ayedlula about 40 agoqela abafundisi, lagoqela abantu nje izakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini bese babuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection so le 70% ithe hayi bengeke bavuma kuleyani 30% ebithe yavuma enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala bangeke bavuma kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjection izakwenzani njalo nxa besizwa kuthana ivele eChina abantu bahle babe lomnye umqondo ngoba iChina abantu bayikhangela bekhangela izinto ezivele eChina ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabo kwasitha ungakugqoka nje kweviki mbili kabe sokuqamukile kumbe isigqoko sabe sesidabukile ngibona ngani kuba la lowo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso enenge ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights ukuhambiswa kwabo udaba labo lokuyana ecourt kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono usime mbijana
njengabezinkonzo kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le
yethu yabe sichasisa ukuthi hayi khona nje kuhlatshwa injection ukuvikela lolu daba lwe-COVID akumelanga kube kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Ministry of Health angene kuchasisela abantu ukuthi li vaccine njengale wile eChina yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo isike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinazele ukuthi amagqwetizi babulewa from rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumende kachasisela abantu ukwenzela ukuthi lokhu kokuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokho abantu abalakho ngale ivaccine.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulaba fika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leli gciwane. Kefu labasakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa ezizinto azendlileyo kuhle lezinye lezinto angazenzanga ku njengomuntu laye kodwa ke sifise sikhangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengo founding father njoba nguye waqalayo ukuthi ilizwe lilwelwe kutholwe uzibuse abantu bensundu bathola ukuzibuse wabo waba nguye umongameli wakuqala. Indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha lokukhangela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo okulungisa ukuguqula impilo zabatsha inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe yizakhamuzi ezingcono zakusasa. Kuthiwe njalo bese sikhangela futhi la kulegacy yakhe yena umgabe ukuthi kuyini eziyizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthiwa bafundiseni abatsha laba ngoba yizinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo. Yebo kambe ayisuko konke phela kande umgaba akwehlulekileyo ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo bonabo abakhona kathesi abayibo sebenanza usuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esingaokubambekayo lathe sikubonayo kunjengokuthathwa komhlabathi abantu kathesi umnotho wonke usemhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lima abantu bayalima kathesi yena leyo into yalethwa yohulumende yakhe umgabe indaba yomnotho wokulima lo okhona lezinye inhlelo ezinye ezithize ezincedise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu kuma-university behambisa kule mgabe presidential scholarship yakhe leyana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wayethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqesha ema-university amanye angaphandle.
Abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni. Ukubona njani wena lokho?
Bamakhandi akusilo qiniso nje lokho abakuchoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengalele lesilibalayo eli-21st February Movement Youth Day ngoba abafounding fathers uba founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwele lithole uzibuse. Ngathi ninike isibonelo ngiyabo uKwane Nkrumah Nelson Mandela lokuze labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisi ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhamba la phambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babe khona labo umgabe labana bayedlula kodwa abanye labo bazaza ngemva akunye ukuthi ngama founding fathers. Hayi, ama founding fathers abe khona alidlula thina sesithathela phambili. So asoze kube khona futhi uhlelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani. Hayi lokho akusoze kube khona.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la esizwe imbono yakhe.
Langa leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemulator abantu abanjengabunkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagaze ezandleni kodwa lelilanga lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba luba buthiye kuleli lizwe wayenza igenocide kunengokubi akwenzileyo kodwa lilanga elifuqwe ngaba bantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ngalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni civil to the nation and abantu bonke lilanga elingatholi uthi siyomuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngonkomo ngabe kuthi
Ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuthiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye iliberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi ukuthi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested party bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikele lo thuba lokuthi be decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka ipase leyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwakuonwa abantu so mbona ngazathi ngabe mbenithiwa kwakuonwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulela ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe welenjongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote icorruption wapromota itribalism wapromota nje yonke into embi engayisiyo eyabantu abansundu ababeyikhangelele ispecial abahambe emtini hayi asilolanga esingathi lile meaning kumaZimbabweans lile meaning ezigebengene ngoba abacina belipasisa ukuthi be public holiday babe sebeyilabo bamfuqe esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hayi eqinisweni kwabatha ambone singathi kona kona bekufunde kulwana ubaba ngoba akasiyo umtolo embali enhle
umnumzana Mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo vele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhale kukhwini ekamsikeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo oyixoxa lo Mohadi ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohadi ngensuku esafunda Abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohadi kungakhathalekile lokuthi bachadile. Abanye abantu sebesithi uMohadi sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abaningi abanye bechadile.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Oba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ujaha oleminyaka elithumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali. Leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi. iphephandaba leDaily News lithi kube lokuqokozela emngcwabeni womhlabeleli uSoulja Love ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile legcikwane lecoronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani kwantu wakithili njani nezindawo nezindawo. Hayi mina ngicabanga ukuthi kona izana uphefu umnankagwa lowo engavali ilizwe ngale ndlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izandla zabo egcwele igazi, akuso bantu abangavali ilizwe la. Loba uthi uyabheka la labo bantu abavali ilizwe, 2023 kuyavotwa bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu waye bengasabi izana uphefu besabi corona. Ikorona le zano pefu same thing konke kuyabulala into eyi-1 i-corona lizano pefu akule mehluko abantu babulawa phambi kwabantu everyday abantu bathunjwa everyday abantu bagcwele emajele everyday bahlezi bebujiwa abantu waye bengayisabi into ehlukumeza abantu empilweni zabantu baphila layo kodwa still ngumkhuhlane kufana la i-corona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo le zano pefu iphila labantu kodwa abantu baphila layo waye bengayisabi ibulele abantu abangaki. Laleyo vaccine ukuthiwa ikhona ikhona still i-corruption bazayibutha futhi beyitshontshe njengalokhu belutha into yonke elizweni. Akula nto ezwele imali edlalisiweyo imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengela abantu ukudla nothi lokhu abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi lezi zikhohlakali vele akuso bantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo kuvalelwe abantu ezindlini abantu abala kudla abantu bayafela ezindlini kodwa kulwa kuhlala kuqhutshezwa kuqhube kufake i-lockdown kuphindezelwa kuphindezelwa abantu bengadli kathi bathi abantu badlani baphila ngani
bivuka njani basakazi lo mthwakazi wonke jikelele. Ngokungazi kahaburoni bakithi ngiyakwazi ukuthi zami izincwadi alizibali kodwa bengicela le mfazela emoyeni ngamazwi ami lawa silusizi silezele iminyama elinduna yethu enkulu yakomthwakazi mafu silusizi kakhulu ngoba enkuzwileyo lapha emsakazweni ukuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga ngeqhawe elalwela ilizwe kusukusela kudala. Ilele lizwe thina sizalwa sazisakhula sayempini kimi uliqhawe elikhulu xa ngicabanga ukuthi uqalise ihlanganiso leli thina singabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe kodwa kwehlula ukuthi abekwe abe liqhawe ngamazwi hatshi ukuthi ayiliqhawe laleso lisiberayi esolivery eyiroseka kulala abezalo njengomana kade ngaso zano kade sikufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi ulikhawe nxa kuyehlule konokho bengile sicelo nasi ngicela umthwakazi wonke jikelele sikhiphe enyinye izimali 1 pula 1 randi 1 bondi kuhlanganise izimali kuyethengwa ilitshe ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqaliseni ubuqhawe bethu lathi bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi sibekeni umaduna ubuqhawe lanxa esengcwatshiwe sikwidiwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke lokuthi yiyo iqhawe lakuqala komthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye yizimbabwe abe ngumthwakazi angcwatshe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe ngomthwakazi kube sokuba lo mhlangano kuyebekwa lelo litshe lapha bekwe khona kuyefakwa lelo litshe elizabalwa ngubani lobani sitshengiseni uhulumende ukuthi thina lathi singazimela sodwa lathi sesingaba lamaqhawe ethu sodwa singameleli ukuthi sitha sisibekele iqhawe yikho thina ngokwethu asizibekele ngeleni umafu esebekiwe njalo simdikleni abe liqhawe labomthwakazi.
Libonani basakazi be-Studio 7 mina lisakaza njengoba zinjalo lingajiyi lutho. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Plumtree kulilima west hayi ngithi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lo mkhuhlane lo sithi asiphepheni sibekezeleni mhlawumbe kuzolunga njengoba kungani sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izinto lo asibekezeleni sikulandele mhlawumbe kuza sisiza bakithi singaphikisani lokho kubekwe uhulumende lakho asikulandeleni ngoba noma singaphikisa kulalapha singawina khona lokho kuchilo yasi kulandela namna uBhanda ngiyabonga bonga kini lonke abantu umhlaba wonke liphephe uBhanda moya
eStudio 7 sanibonani sanibona eStudio 7 uNdlovu ngilapha eJohannesburg sengisacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseHarare umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseHarare abathi ngunqube esithi yena ijina sithanda ukulandela abanye abantu amashona alwana ubaba ukhulume ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7 ukhulume laphana kukhulume indoda yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda yibo wena lwana ubaba okhulume laphana ethu ngaseHarare sithi khona ungakomthwakazi ya ukhulume iqiniso kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela nangu yana umakhuphe umama wesizwe laphana sisoleni siyafuna ukuthi sigogelwe ngamashona oJamisa uJamisa ukuthi Jamisa abangeke bathi ukuthi kujoni khona la ezintwini kodwa bafuna laloyo muntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini lakhe ezintwini so khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona kodwa kuyini nineni wabizayo nisithi kona abuye ezonikhokhela nisehluleka ukuzimela nangu yani uncube ohlulekile hands down kuhambe kwakuba phansi kukaJamisa so akusa akudliwe lokuyana uncube vela akasavalwa yini naleyani into yasesintwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ege sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwathiya inhlelo eziningi zokuthengiselana lamanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba indikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. Kwezemelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphathamandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphathamandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Nasikhangela ubhubhane lo coronavirus isimo sibi kakhulu abantu bayabhubha kanje lenani lokhu likhwela njalo kanti lapha lalapha sizwa amahungahunga kuye sokuvela esinye istrain saleli igciwane ngakho into kazimanga kahle mpela siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi lakhona lapha esikhona emhlulweni waseTexas amabhizinisi amaningi ikakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo
sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le coronavirus
ngakhulu asebehlabele ngayijekiseni le-coronavirus njalo sibona ngapha eTexas enye indawo engathi enkulu lazo zonke ekade ihlabala amajekiseni isuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu kuyabanda kakhulu lapha kule snow ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle laphana bethathele ijekiseni kodwa abantu bayahlaba ngobuningi bawo
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika
hand of the horse. How can a white man usurp the land of the black and boss? After taking America from the red Indian and proposing a victory tours, they started raping Africa of its resource right from the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose, running helter skelter from their Satanic vampires, the snow and the frost. They settled in Rhodesia, away from Russia, from the isles like coast. Robert Mugabe, the beg as a host, but now Mugabe is their list of foes. Rise up Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either tall moose go now, so y'all know, suffering is all Zimbabwean war. Right from his head, go down to the fools. And the powers of the West swoop like hawks from an Arctic sky onto Africa's best. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says he murdered Garvey, Kwame Nkrumah, yeah, Santua, and the rest. Like vampire bar, ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time test. Every great, bold, and brave African leader who emerges must fight the dust. Stupid economic sanction, the level against Zimbabwe, expecting the West. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his zest. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians round the continent have failed. They have sold out the continent. Lord knows they have failed, that is why. Bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on suffering forever. Set it up in a R,
Zimbabwe.
Trash it up in a O,
Zimbabwe.
A high and higher little root,
Zimbabwe.
Tear down the gates,
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting tooth and nail to reduce Mugabe to an anteater, they said the old man had no say. All the so-called aid from abroad, the oil and the soap from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land power in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver line, so Zimbabwe expect a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with no pee. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this day, the white man's disease.
Gabe ingoma ka Black Rasta sina kibi uhlelo lwethu lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Uhlelo lokuhlaba abantu Jackson ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.